Uhlelo lolu luqale abaningi bemadolonzima kodwa emaphethelweni alo bese besukuma ngobuningi besiyabhalisa. Abanye behlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwabavoti. Isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo uMnumzana Sweden Chiworodza utshele iStudio 7 ukuthi bazahambisa isicelo kukhomishini yeZEC ukuthi wengezelele lolu hlelo ngoba baningi akade besabhalisa ukuvota. Izigaba zemaNdebeleni ezibhalisa la kobulawayo zibikwa zilabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota okuza kwenza ukuthi uhlelo lokwaba iziqindi zokuvota delimitation iphungule izabelo zokuvota okutsho ukuthi kuza kuba labameli bedale abalutshwane abavela kulumango. Inhlanganiso ezilomkhankaso obizwa ngokuthi yi-Ekhaya Vote zithi seziqedile ihlandla lakuqala lakulumkhankaso. Inhlanganiso lezi zithi abatsha kumele baphiwe ulwazi lokuba baqakatheke njani ukuvota. Lezi nhlanganiso lazo zithi iZEC kumele yengeza amalanga okubhalisa ukuvota. Ekhuluma lentatheli izindaba zeStudio 7 okhulumela inhlanganiso ye-Ekhaya Vote uMnumzana Nkosi Khona David uthi kuningi asebekufundile ngesikhathi bencedisana leZEC ukuthi abatsha babhalise ukuvota. Uthi abatsha abaningi kabakazinikeli ukubhalisa ukuvota xa bengaphiwanga ulwazi olweneleyo ngokuqakatheka kokukhetha inkokheli abayifunayo. UMnumzana Dibiti uthi kumele kube le ndlela zokukhulumisana labatsha ezehlukene nalezo ezisetshenziswa ukukhuluma labadala ukuze babhalise ukuvota.
Khanje eKhaya Vote besikhuthaza abantu abatsha ukuthi babhalise ukuvota, abantu abatsha abase-Mat North, Mat South la kobulawayo. Uhlelo leli lukhambe kuhle kakhulu solufike emaphethelweni namhlanje. Luhambe kakuhle kakhulu njalo lathi sesifundile izinto eziningi ekuthini abantu abasha information bafuna ukuthi ipackage njani. Uzathola ukuthi khathe sibekule information overload ikho engakutsho ngesikhiwa ngoba bekule information eningi athi all over the place kodwa abantu abasha bengazwisisi. So sesifundile lathi ukuthi simplify messaging.
Uqhubeke sithi bancenga inhlanganiso yeZEC ukuba yengeza amalanga ukuba abantu baqhubeke bebhalisa ukuvota.
Shini njalo sikhuthaza ukuthi uhlelo le-mobile voter registration yelo liphelayo kodwa kubhalisa ukuvota kuyabe kulokhu kuvuliwe. Abantu abatsha nxa bethola ama-IDs abo siyabakhuthaza njalo ukuthi babhalise ukuvota. Kuqakathekile kakhulu khona lokho.
Ingcwethi kwezombusazwe uNkosikazi Abigail Khuphe uthe ziningi izizathu ezibangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisa ukuvota.
To kubantu abasakhulayo esengike ngakhuluma labo bathi bona abarejesti ngoba ababoni mehluko selokho bazalwayo balokho bebuswa nguhulumente oyedwa and into zilokho zisiba wesi, into azilungi, into zilokho zisiba wesi. La ma-elections la aseke ayenziwa kuloko kuwina iphathi eyodwa, so abasela ntshunkuntsho kuthi abebe-rejista ngoba bakwazi ukuthi next year umphumela wama-elections uzabe unjani. Amazwi abo uzazwakala nxa bengahamba berejista ukuvota bese bevota.
Isakamuzi esiphatheke kuhlelo lokubhalisa ukuvota uMnumzana Douglas Ncube uthi kumele kube le ndlela ezibuye nguhulumende ukuze abantu babhalise ukuvota.
Ukuvota kuqakatheke kakhulu ezithina abantu abasha, abantu abasakhulayo, ngoba nje kokuqala vele kulilungelo lethu abantu abasakhulayo ukuthi sikwazi ukuvota and ukuparticipate kuma-democratic process khona khaya kusinika ilungelo lokuthi lathi sisibe lo mutsho entweni zombusazwe zokuthi sikhethe abaholi bethu abantu esifisa ukuthi banjani basikhwela emahhofisini. Wakhale kathesi abantu ababasha siyakhala ngemsebenzi and masikhala ngemsebenzi kanjalo sele sibhleme ozibanibani ukuthi ozibanibani babenza siswele imisebenzi. Why not singathathile ukuvota ukurejista ukuvota lokhu indlela yethu njengabantu abasha ukuthi sikwazi ukuzikhethela thina ngokwethu.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota lwaqala mhla ka-10 Nhlolanja kule nkuthazo yokuba abasha babhalise ukuvota ngoba iningi labo lingafuni ukuphatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.